sendaba ku VOA Ndebele.
Njani zikulandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaka 12 Nkwenkwezi 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umsekeli kamphathintambo wezokwethulwa kwembiko uMnumzana Energy Mtoli uveza ukuxabana okukhanya sokuqhamuke kubandla leZANU-PF.
Ungakhumbula ngemva kwekhulu kwaba kanje especially kwi-information desk lapho uJonathan Minister of Information lo engu permanent secretary uGeorge Charamba base besilwa openly
kona kubandla eliphikisayo ele MDC bekunomhlangano webandla leli okutshengisa usekelo ukuthamisa kodwa amalunga edale amathathu abalisa umtaka Morgan Tsvangirai uVincent Tsvangirai ubengekho
bebekhala ngokuthi yena iZANU-PF ayikwazi ukulandela umthetho oyiconstitutionalism the rule of law
amalungiselelo okuvula ilizwe leMelika aqhubekela phambili lanxa kulokhu kusifa abantu abaningi bebulawa ligcikwane le-coronavirus. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umsekeli kamphathintambo ugatsha olubona ngokwethulwa kwembiko uMnumzana Energy Mtoli uveze ukulwisana ukukhanya sokukhona kubandla leZANU-PF izolo ngemva kokuchuthoza umphathintambo wakhe unkosikazi Monica Mutswangwa esithi usebenzisa umsakazo kahulumende oZBC lomyeni wakhe uMnumzana Christopher Mutswangwa ukulwisa izitha zabo. Umtodi wethule amazwi la enkundleni yeTwitter ngemva kokuba iZBC yethule udaba lapho umphathintambo obona ubudlelwano beZimbabwe lamanye amazwi omnumzana Sibusiso Moyo axolise khona kuhulumende weTanzania phezu kwamazwi kamtodi awukucothoza indlela eleTanzania eliphatha ngayo imizamo yokulwisana legcikwane leCoronavirus. Lokhu kukhanya ucunule umtodi wahle wabhala la esola unkosikazi Mutswangwa lomkakhe kodwa uphange wacitsha insolo yakhe kuTwitter. Udaba lolu luza ngesikhathi omunye wabasekeli bakamongameli Emmerson Mnangagwa uMnumzana Shingi Munyeza ecothoze uhulumende kaMnangagwa ngempela viki esithi ukhokhelwa ngabantu ababi abangamasela njalo abahlukuluza uZulu. Uthi uhulumende lo ulakho ukuvukelwa ngabantu. Abanye bathi izehlakalo zombili lezi ziveza sobala ukuthi akuhambi kuhle kubandla leZANU-PF. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo likaZulu ebheju likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kusobala ukubana kukhona ukungahlalanga kahle ebandleni elibusayo leZANU-PF ngenkulumo lezi zikhona. Ungakhumbula ngemva kwekhulu kwaba kanje especially kwi-information desk lapho uJonathan engu Minister of Information lo engu permanent secretary uGeorge Charamba base besilwa openly kumidia kutshengisa amacele. Lokwamanje kuyabonisa ukuthi kungabe kulamacele akhona alwisanayo phakathi nakwebandla elibusayo. Izinto zonke lezi akufuzanga uzikhangele uchiye lokho okwenzakeleyo kunyanga ezimbili ezintathu ezedlulile lapho abafana beyouth uThenengamu lo engu secretary uMathuthu Louis Mathuthu lapho abaphuma khona besithi kunabanye amongst bekhuluma ngabotagwereyi lento ezifanayo. So mbona ngazathi ibandla leliyana selihlupha ngokuthini lakhiwe ngama-factions amaningi and bonke laba bantu babe bengamagrupu abangisana hatshi ukubusa kuhle kodwa bebangisana ukudla.
Omunye wabacebisi bakamongameli Mnangagwa uMnumzana Shingi Munyeza uchothoze uhulumende kaMnangagwa esithi ukhokhelwa ngabantu ababi abahlukuluza uZulu. ngokunjalo uthi uhulumende lo ulakho ukubhidlika yilobani ungathini ngalawa amazwi
okuthiwe ngumfundisi uShindi Munyetsa ungathola ukuthi njengoba la ukupresidential advisor kuphaki engabe elayi elabanye abalinyicile ngoba ukuthi uzofaka kusonetsani iposition ukuthi advise upresident it either there is a team osebenza layo within ama factions ekurecommendile so ngathola ukuthi laye uyabe khulumela ifaction yakhe uza ephele iZimbabwe it either kusetshenziswa izinyanga ukuthi zingane ziphutshisiwe kukhona ezekutshelwe kumbeni abezenkondlo ukuthi kungani ispirit lazo iholy spirit ibatshele something kodwa zonke kuya kwi-script sezano esitsho something from a faction eyinye so mbona ngazathi zonke zona ezizinto ezikhulunywayo ezenzakalayo zitshengisa ukungahlaliseki kulaba ababusayo njalo kukhona enye igroup yabe isikuplana lokhu ungakukhangela three iku kwayenzakala izinto ezazifana nalazo nezi until yafika ku-full scale yenzakala iku ika-2017 so nakhona lokhu kungabe kusitshengisa ukuthi kungaphuzi ukwenzakala kodwa kukhona okwenzakalayo
umnumzana Mbuso Fuzwayo isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu ebheju likazulu ubexoxa lo Ntungameli Nkomo we-studio 7 ekobulawayo imizamo yokukhuluma lo mtoli lo mthwangwa yehlule ngoba bebengadobhi incingo zabo. Ibandla le-MDC Alliance belilomhlangano walo eHarare izolo lapho amalunga edalele parliamente awaleli bandla etshengise usekelo lwawo kumkhokheli wabo umnumzana Nelson Chamisa. Kubikwa bekulamalunga edalele parliamente phose wonke aweHarare ngaphandle kwabathathu abangathumelanga amazwi okuxolisa ngokungayanga emhlanganweni lo ababalisa umtakamuyi umnumzana Morgan Tswangirai Vincent Tswangirai lo wake waba ngumeya weHarare umnumzana Elias Mutsuri kodwa abanye abathathu bathumele amazwi okuxolisa ngokungayanga kwabo emhlanganweni lo umhlangano lo ubikwa uvumelane ukuma loJamisa ngesikhathi kulokudonselana kobukhokheli lecele likhokhelwa ngokosazana Thokozani Khuphe lomhlangano uvumile njalo ukuthi amalunga aleli bandla awedalele parliamente eqhubeke ekhalala imisebenzi yonke yedale njalo lokuthi inkokheli igcwayisise kubalandeli bebandla ukuthi kwenziweni ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Angliston Sibanda
inketho yimpisho imposi ngabangoza umqinisa kavulela umchilo wesidwaba into engelakhanda engelamshila abantu be-MDC thina sibona ngani bebezala uPF akusafaka sehlukananga sokuyinto yinye bebekhala ngokuthi yena izala uPF kayikwazi ukulandela umthetho ukuthi ayi-constitutionalism le-rule of law labo bathuthima benza the same thing uChangirai wavela waqalisa wavota wazithekela imbuza e-appointa ama-vice president amabili okungekho emthethweni kodwa kathesi namhlanje abantu be-MDC babhizi bagqatha ukublame izanu p f bathethisa amajajizi amajajizi angabenza ama-judgments afeva bona arayili amabona angahambe ekhoti namakhesi abo avele ekhanya nje ukuthi ikheli ikhosi lekhesi leyifile ayidingi i-rocket scientist ayidingi ukuthi uzibe ligqweda basike bayaluzi sebaqatha ukuthethisa amajajizi bagqatha ukusona izanu p f kodwa izanu p f ayishiyo eyathi uthi uChangirai apointe umzulu lochamisa izalo PF ayishiyo eyathi Chamisa abize abantu abangani bakhe bezinafu bafakane bamfake esiphindleni emnqenseni yikho lapho ngelanga lemfa lomngcwabo kaTswangirai izalo PF yayingekho khonapho izalo PF ayishiyo etheni ubona uMashabile ahambe ekhoti komkhokha asebekwenza kablame izalo PF sebenika izalo PF credit ngento engekhulu so mina ngibona nje ukuthi i-opposition le angikwazi ukuthi bangene kuyini abantu abafundileyo bababhele esihlahla bani ngibabathe thothotho bani enza abantu nje bahlangana amakhanda izinto abazenzayo kazithembisi and into ebuhlungu ukuthi bebesicele ukuthi bona yilaba abangamademokrasi abangamademokrasi kodwa idemokrasi yangikhona le yabude ngikhuluma ngayo abayilandeli basikhiyethela nje umgabe uChamisa uzenzela njengomgabe sibulangana nomkhandelo ngibona umgabe nje osakhulayo ukuthi nje endini ye-future sabe sibeni i-dictator nje eyenza njengomgabe oyenza intando yakhe kuthi very dangerous for democracy and kuyingozi kakhulu elizweni leZimbabwe ngoba sivele sihlukuluze kakhulu ZANU-PF besicabanga ukuthi sizaba le option engcono kodwa bona bavota nje imvoto yabo enze kube wese.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani kwenziweni ikakhulu nxa sikhangela ukubana ukhetho luyeza ngomnyaka ka-2023?
Empishini poshi leyenziwa i-MDC u-2023 uzafika belokhu bebangisana izikhundla belokhu becothana ephalamende babuyiselane belokhu besenza so izabuphiwe sizawina futhi belokhu besenza so okungasiza nje ukuthi ngabe abantu bahlangana bonabo abanye abangasobe MDC kanye abezanu-PF abangazake babe involved entweni ze-MDC lento zezanu-PF mhlawumbe uNkosana Moyo labonowamanyika labanye abantu zemakhaza abanye umuntu wazaucafisa nokuthi ngabe kumbe u-Strive Mashiwa u-interested ku-politics kubuye le movement entsha ezathatbeliva ifuqe izifiso zabantu imele abantu hathi lokho okwenzayo ezanu-PF ne-MDC kuqalise i-movement entsha ezaba la mandla ihambe ebantwini yanelise ukuchallenge izanu-PF ngo-2023 otherwise lokho kwabo-MDC kudlalisa isikhathi ngamadlwane nje ngamatope akuyiwa ndawo.
Kodwa siyabona ukubana bakhona abanye abakhokheli abanye abathi baqotho abafana labonkosana Moyo labonowamanyika kanti pho abantu kungani bengakhangeli ukuthi bavele bakhona abanye bakhanya bekhaliphile abangakhokhela ilizwe befuna kubuya abanye abatsha futhi.
Okokuqala usuphe ukuthi abantu bebedakiswe ithothotho ye-MDC kusukusela ngo-2000 abantu bengibabheka bacabangi i-narrative bacabanga either wezanu kumbe we-MDC yiluhluphe esinalo esokuthi sivalele engqondweni zethu ezilayento zezimbili ezingasisindawo uNkosana Moyo uhlupho lalo olukhona yokuthi ngamadoda aqoto ngamadoda akhuluma into ezilomkantsho ezilomsoco ezingafikizwe phambili abonowamanyika kodwa-ke uhlupho lakho yokuthi omunye ungane ulokuyinto kwakho okuncane ngaye labantu bakho abangu-5 nomunye laye ulokuyinto kwakho okuncane labantu bakho abangu-5 okungasisiza yokuthi bona labo uNkosana Moyo labomanyika nabo basithengisele ukuthi bangabakhokheli abacabanga ngezimbabwe ngokuthi bona baqalise labo babambane babayenze into eyi-1 ezahlanganisa wonke umuntu ibe yi-narrative entsha echallenge indawo ekhipha abantu kulokhu kuMDC lezanu-PF lezi sezivulele ilizwe. Ngicabanga ukuthi ma kungenziwa njalo mhlawumbe sibeke sikhulume labo sibagunguluze ukuthi kube lo mcabango onjalo ukuthi bona baqalise ukusebenzelana ndawonye benze into eyi-1 mhlawumbe lokho kungasiza ngoba lokho kwezanu-PF ne-MDC zinkabi ezidonsa zijikile nabeleke yibhoda ndawonye ngamadlwane nje akuyiwa ndawo ilizwe ngeke liphinde lilunge masikhangele i-MDC lezanu-PF.
Lo ngumnumzana Angliston Sibanda ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Le balaleli i-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi owayengumeya wedolobho le-Victoria Falls umnumzana Somvelo Dlamini ulandula ukuthi waloba incwadi yokuthiya umsebenzi. UDlamini uthi elokhu enguye umeya lanxa kube lokhetho ngempelasonto lapho ukukhethwe khona umnumzana Rich Mguni. Iphephandaba lobulembu be-intanethi lezimlive.com lithi umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa wethesa uhulumende ukuzama ukubulala unobhala obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla lakhe umnumzana Amos Tibaya. UChamisa wethulela amazwi ngemva kwengozi yemoto eyenzakale ngempelasonto lapho imoto kaTibaya ichayane lenye ebeyichayelwa lipholisa lensitha le-CIO. Iphephandaba le-Daily News lithi umkhokheli wecelele MDC uNkosazana Thokozani Khuphe uthi amalungiselelo omhlangano webandla omqoka iCongress asekusibanga esikude. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Sanibonani basakazi be Studio 7 nabalaleli. Bemfisa ukuthi audio yami le mayingahamba iziyefika la kubaba umphoko. Sibonile impela ikhoti senza umsebenzi onqomekayo. Isithi laphana uMakhuphe akube nguyena obambayo laphana ku MDC ngoba uChamisa ungene ngokungemthetho. Mina njengoba bengisithi mhlawumbe sokungenzeka is politically motivated izinqumo ezikhitshwa yiLiyankantolo. Ifu izinqumo ezikhitshwa yiLiyankantolo zikonsistent besicela la ubaba umphoko ehambe eNkantolo eyosho ukuthi no ngesikhathi kuqunjwa phansi ubaba upresident uRobert Mugabe yena nguye ofanele ebambe laphana njengo president ngoba isekela likamongameli elalisele kwakunguyena lizakhumbula ukuthi umhlonishwa ubaba upresident laphana uMnangagwa ngesikhathi kuqunjwa phansi uMr ubaba laphana uMgabe yena wayesexotshiwe so he was not an active member yeZANU-PF wayesexotshiwe exotshwe ngupresident so umuntu wayefanele bambe laphayana ngokomthetho sisekelo wayo iZANU-PF ngokufanele kube nguye umphoko so njengoba ikhoti siyibone isenza ijudgment in favor of uMakhuphe besicela ukuthi layo baba umphoko laphana ezame gijime enkantolo ngoba besifuna ukumbona laphana laye inkantolo isithi kufanele kube nguye obambayo laphana kuZANU-PF sifuna ukubona layo umphoko laphana exotsha ama members of parliament eZANU-PF angafuni ukumlalela njengoba njija ilokhuzeni sibone uMakhuphe exotsha abalandeli MDC alliance besifuna ukuthi inkantolo lezi zibe consistent ngoba uMakhuphe ngesikhathi uTsvangirai Sifa lizakhumbula ukuthi uMakhuphe wengasa attend ama imhlangano yeMDC kodwa umphoko lizakhumbula ngesikhathi kuqunjwa phansi ubaba lapha noRobert Mugabe kwakunguyena owaye elokhu enguvice president so he was an active member yeZANU-PF but sibone laphana inkantolo isithi uMakhuphe akabambe so besicela ukuthi inkantolo lezi zibe consistent sibone laphana ubaba umphoko ethatha amandla eZANU-PF kuba nguye acting president lizakhumbula ukuthi umhlonishwa laphana ubaba upresident Emmerson Mnangagwa vele akangenanga kungemthetho wangena nge-military coup okhulumayo laphana ngu-gift mfokasondo kudanki
bonani zanibonani bantu bakithi linjani ngezindawo hayi sibona lokho kwezimbabwe kuyangisayo lo hayi yazi uMnangagwa wayeyangisa yazi bakufakelisa amahloni lokukuphi naba uRamaphosa upresident wavotelwa ngabantu wavuka efakaza kahle ngezimali ukuthi imali zezisebenza so waholisa abantu bakhe kahle umuntu wavotelwa ngabantu nodwa uMnangagwa lapho abantu abafosta ukuba ngupresident and lo upresident akumfanele vele ukhatshana kakhulu ukuthi ebe ngupresident uMnangagwa kulo muntu ongaboniwe lezi zizo zakhe vele ziyafakaza ukuthi uMnangagwa vele ukuba president akumfanele uMnangagwa akayifundela ukuba ngupresident ayefundela ukuphatha abantu nokuthi kuhlukumeza abantu ngale ndlela buka nje lento eyenza kale kulento kulamantombazana kobulawayo ikugrawundi ivele kahle ayikakapheli emajibuleleni ihlathukubika awungitsheli ukuthi ubaba abangamadoda nxa bekutshaya umfazi bekutshaya ngedokipiri ubaba ngempela kuthiwa ngamaphoyisa kuthiwa ekhaya kulamalungelo ezimbabwe wonke umuntu ulamalungelo kodwa laba bantu kumele bebotshiswe kumele beyijeli laba bantu labo uMnangagwa nabantu bakhe kumele beyijeli kambe abantu abaseqeda abantu ekhaya awungitsheli khona le corona ungathi siyayenziwa ngabantu basisindebeli ngendlela abahlukumezwa ngakhona kuka manje bagcwele ejeli manje bayabotshwa abantu bayatshaywa kambe abantu beyezeni bephile njani ngapha uvalela abantu engela kudla uthi abantu bephile ngani bengadli
yebo bazibabo siyabingelela ngalonke nzira bakusebenzi siyabingelela siyalithanda kunye ukuba ngalisana abantu abaqamba amanga kuthiwa kulabantu abaqamba amanga kodwa bakhuluma into eliqiniso ngoba yayenzakala injengokuo kanti ubaba yena ubaba upresident wethu uMnangagwa waqamba phela amanga layo wathi yena amapasipoti uthathisa abantu for 6 months watshintsha wathi for 9 months 8 months kodwa abantu abathatha amapasipoti ngo-2014 abakawatholila namuhla sesithina sesilaminyaka sithethe amapasipoti imali yahamba kodwa kasikawatholi imali akunamuntu othengisa ithukela esitolo sakhe engalayo esithi letha imali ngizakunza yawoda ngikuphathi waqamba phela laye amanga kabotshwe kanti yena uyesatsha njani ukuthi ebotshwe layo upresident ngoba laye ngamanga onalawo sicela amapasipoti ethu ephume nxa kuyikuthi wayengaqambi imanga ngoba amapasipoti wayefanele eqede 5 months kodwa amapasipoti seqeda 5 years abanye abathathayo amapasipoti kabaseko bafile kathesi beshiya imali yahamba khonale
Ipasipoti leyo bazayithengisa futhi kabili.
Salibonani balaleli be-Studio 7 lokhulumayo ngumhlanhla oseBotswana eFrancistown. Ngithanda ukubingelela umama wami oselubhane esigabeni semalungu. Kuthi mama khula uze ukhokhobe. Ngiyabonga ngothando owangikhulisa ngayo. Namhlanje sengiyindoda sengikwanisa ukuzisebenzela ngisaphothele emuli yami. Ngiyabonga.
Linjani linjani uSidiyo mina ngimadida ngithi Happy Mother's Day mama wami. Oh mama wami ngiyakuthanda mama ukhule uzokhokhole ngowangigcinayo ngoba wayenza into enje namanje engikho khona. Ngiyakubonga ngikufisela usuku oluhle kakhulu. Anginawo amaningi ngabe nginawo mbe ngizokutshengisela njengoba kuloku sikulockdown le akunalinto engakwanisa ukulwenza kodwa ngiyafisa ukuzokwenzela okusenhliziyo yami mama.
Sawubonani baleStudio 7, hayi thina siyaphila. Ngikhuluma ngisegogwe ngumama. Into esizisa ubuhlungu ngomkhuhlane lomi siyawuzwa shuwa ukhulunywa emarediyweni ukuthi ke sibone abe-health labo babe bazosifundisa ukuthi sizivikele njani. Asibaboni okutho ukuthi vele thina hhayi siza kufa siphele ngoba nxa ungalalelanga irediyo kathesi amarediyo akasela mabhathi ukuthi ulalele. Nxa ungalalelanga irediyo akulalithi esiluzwayo kanti soza. Abazama be-health bake babuye ngapha egogwe basifundise phela lathi uwenzela ukuthi lathi senze khonoko esiyabe sikutshelwa. Nxa kungazaba bekhona eduze akutho ukuthi siyapha siyapha sinisenisekeleni ngoba kasiboni luto ngito ngito lokuthi ngababuya basenti senze njani. Sizidingele nxa sikukwanisa ukuthola khonokho okuyabe kumele sikusebenzise sisebenzise njengakhonoko. Ngiyabonga ngitshela ukuthi kona liyifikise labo beze abe-health ukuthi hhayi kababuye ngapha egogwe bake bazosifundisa sisemaruveva lapho esikhona. Ngiyabonga basakazi.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele-South Africa selingene kuviki yesikhombisa ilizwe livaliwe phansi kwemigoqo yokwenqabela kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Kodwa kubikwa iningi lisithi imigoqo le kayekethiswe ngoba uzulu esethwele nzima. Indawo e-Amsterdam eyazakala ngemisebenzi yokuthengisa imizimba ijwayelekile kakhulu kulabo ababe bevakatshela lelo lizwe bevela kwamanye amazwe. Kodwa ngokuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus kubikwa amantombazana ayenza lo msebenzi esethwele nzima ngokuswela abathengayo. Ngesikhangele ezivela ngapha kwele-Melika. Inani lasebebulewe ligcikwane le-coronavirus elizweni le-Melika selifike kunkulungwane ezingamachumi ayithoba minwembili 80,000. Kodwa umongameli Donald Trump uthi igcikwane leli selinganeno. Lokhu kutsho ukuthi izigaba zelizwe zizaqhubeka zivulwa. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele-Melika umnumzana Dan Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngokuvulwa kwelizwe le-Melika ngesikhathi abantu abaningi belokhu bethelelana leli gcikwane abanye bebhubha.
Umehluko okhona wokho omkhulu kakhulu. Siyabona endaweni ezifana le-New York, sengikhulumela nje ngapha e-America. Endaweni ezifana le-New York yikho lapho ade kwi-epicenter, i-epicenter yali gcikwane leli. Siyabona ukuthi i-social distancing isincedile kakhulu ngoba it is i-curve yakhona isisiya phansi. Okutshengisa ukuthi i-social distancing iyanceda kakhulu ukuthi ilimite infection. So singakhangela imodel le eNew York isetshenziswe around across the entire US and even around the world. I think inganceda. Inkinga esilayo esiyibonayo ukuthi kwamanye ama-states abafuni ukulandela imodeli le, sebefuna ukujakha ukuthi bavule ngoba umkhonomi sebegijimisa umkhonomi. So iware khona kakhulu yona leyo ukuthi kumele siwaricheke ngomkhonomi noma siwaricheke ngempilo zabantu. I think i-question ekhona le and i-question ozomela abantu bayiphendule and not only ukuthi baphendulelwe i-government or ngama-states but personal ungumuntu kumele uconsider ukuthi i-safety yakho inganganani lokuthi ungaphila kanjani. Obviously kuzomele si-adjust into eziningi.
Ubona ungani kungenzakala yini esikuzwa ukuthi kungayenzakala ukuthi abantu kuthiwe babuyele emsebenzini kuqale njalo ukuqhamuka kwegcikwane leli?
Kusho ukuthi igcikwane leli ma bengaphosela nje abantu ukuthi sesivulile kuyayani emsebenzini, kube ngazange bafake imizamo emekashure ukuthi kuba le social distancing, abantu bagqoka amamaski emsebenzini apho kule temperature testing. Izinto eziqakathekileyo zona lezo ngoba angeke upompe ukuthi ebantwini buyelani liyoqala ukusebenza. Sibonile izini lapha amakhampani awenyama Tabo Tyson bagcine bevala even though President Trump ezama ukubaphosela ukuthi bavule, but asingeke sivule ngoba ama-conditions akhona awavumeli ukuthi abantu babe seduze kanjalo ngaleli gciwane. Ngoba yes, sizayibona i-second wave ibuya sibili, kufe futhi abantu abaningi. So I think prevention at this point is better than cure.
Lo ngumnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, nube khuluma ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Virginia.
Hello. Yeah, what do you want? How can I help you? We are cool enough.
Come on, you can't let me be. Mama, come up and let me in. I'm not going to be a mountain. Come on, you can't let me be. Mama, come up and let me in. I'm not going to be a mountain. Let's go to the city shop.
Soke ingoma kaGazela Imnyama ihamba labangani bakhe besidubela uhlelo lothu lwalamhlanje. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje othi sikhangele inhloko zendaba. Umsekeli kamphathi Ntambozwe kwethulwa kwembiko umnumzana Energy Mutodi uveza ukucabana ukukhanya sokuqhamuke kubandla lezano PF. Ibandla eliphikisayo ele MDC Alliance belilomhlangano wokutshengisa usekelo ukuthamisa, kodwa amanye amalunga edale azange ayekhona abalisa umtaka Mogeng Tswangirai umnumzana Vincent Tswangirai. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivale liswayo igama nguChris Gande. Ngisithi nxa lifuna ukulalela indaba zethu njalo lingaya ebulenjini be-internet ku www.voaindebele.com.